Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 9 Mfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
wasokuthutsha abantu abaningi lokhu ayisikhathi sebexotshanisana lathi mina bavimphambi sibanje nje sicaba yi-2 nenemva kokhona okwami ngicine khonapho ngizibona evesini semoteni sembuya esibhedlela mna ndime simagabulela konke nenyawo zonke.
Kufe umuntu oyedwa, abambalwa balimala kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabojekeja abemba igolide okungekho emthethweni eGwanda.
Sozubekwazi lokuthi kumele uthengeni ngasikhathi bani kuyimalini ngoba ibhondi selile price yalo, iswipe le price yalo, iswipe le ikho cash, le cash. But okuhlukuluza kakhulu ukuthi abasinikeza impahla sebefuna ama-US dollars kumbe ama-rand. Thina ama-rand njengabantu asikwazi singathatha ngapha ebhenka wakho.
Izitolo ezimbalwa zakoBulawayo zivalile kuthi ezivuliweyo zithengisa impahla ngentengo ezehlukeneyo, abanye bengazihluphi ngokufaka intengo umuntu eyitshelwa lapho esebhadala ngoba iqansa mahlayana. Uhulumende uthi osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla mahlayana kumbe ukungemukeli imali yebond bazathathelwa amalayisensi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kufe umuntu oyedwa, abambalwa balimala kakubi kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabojekeja abadabuka ezigabeni zangempumalanga kwelizwe labesindebeleni emigodini yegolide eyevova eGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Impile ibikwa isilesikhathi eside iqalile, njalo esikhathini esedlulileyo amaNdebele asuke eFlabusi ebehlezi ehlukuluza abempumalanga okudale ukuthi labo baqoqane bahlome ngomvulo bayephindisela. Abalimele esiqophe labo esibhedlela esikhulu seGwanda bathi bahlaselwe ngomvulo ekuseni ngabantu abafika amathumi amahlanu abakade behlome ngamabhemba lamahloka. Ofileyo udojwe egangeni njalo ubikwa efunyenwe kunwe inyawo zombili. Umqondisi wesibhedlela seGwanda uDr. Phuki Chimberengwa uveze ukuthi bayamukele isidumbu esisodwa kanye labanye abalimele kakubi. Umnumzana Limkani Sibanda osuke eNkankezi eFlabusi ngomunye wabotsheketsha abahlaselweyo walimala kakubi. USibanda ulandisa okubehleleyo.
Zulu ungo 8 ekuseni siqeda kupheka isitshola nje ukuthi sisebenze. Wasokuthutsha abantu abaningi kakhulu, ayisikhathi sebexotshanisana lathi mina bavimphambi sibanje nje sicaba yi-2 nenemva kokhona okwami ngicine khonapho ngizibona evesini semoteni sembuya esibhedlela. Abe bengafika u-50 something abe sishonene ukuthi bakungani ukuthi vele ishona vese zindebele bangani bazibonani mna ndimesi magabulela konke nenyawo zonke lezi.
Omunye wabalimeleyo abalaliswe esibhedlela ngumnumzana Ngqabutho Ncube olesitolo evova njalo uthi uhlaselwe ngomunye wabathengisayo. UNcube ulandisa isisusa salolu dlakela.
Laba eFlabusi behlala besiba lokuyisikhathi, bona vele besekuyisikhathi bangabona nje umuntu okhuluma ishona bamthini bambambe bamkarapa. Yikho okudala ukuthi labana labo bagcine besiyaqhubuka ngale bebuya ngapha bezosi-attacka kwathi ngazokulathi sesingena ku-crawl fire singazi lutho. Ngoba besekulamna sekulokhana ukuthi umuntu onke uthitho okhulumisa indebe lesokumele a-achaywe njengendlela labade beyenza ngayo vele.
umnomzana Amon Matafe ninqubo othenga igolide etonuthu laye ngomuntu olaliswe esibhedlela ngemva kokuhlaselwa emzini wakhe ngomvulo ngabantu okucatshangelwa ukuthi bengaba yingxenye yalabo abaphatheke kudlakela lwevova.
Ngiyathela bangalithatha ukuthi bakontrole abantu besegangeni labana ngoba nxa besegangeni laphana baya kule maclems ukuthi ngi-PM kabani. Nxa kungayisikho lokhu ukuthi kulama bahlala emaclems kungcono barimuve basuke ngoba akusahlalisi. Unkosikazi sithi besabile nokulala endlini balele phakathi kwamasiko ukuthi umzungela.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi obhubhileyo ngundodana Ncube oleminyaka kuzalwe ngamathumi amabili lasitshiyagalombili 28 osuka eNyamadlovu. Uthi njengamapholisa bazadingisisa ngalolu daba njalo labo abayenze lesi siga bazawukhomba umuzwa lotshwala. UNdebele uthi abayisithupha kuleli qembu sebebojiwe njalo bazomiswa phambi komthethwandaba bethoniswa icala lokubulala. Amapholisa eqembu le-Delta Troop alwisana lodlakela asuka eFairbridge koBulawayo lawa asethelekile enkambeni eGwanda ukuzoncedisa ukuqeda lolu dlakela lwemgodini. Abalaliswe esibhedlela seGwanda balindwe ngamapholisa njalo imbiko esitholileyo iveza ukuthi bazathonisiswa icala lokuphatheka kudlakela kungenani lokulimala kwabo. Udlakela lolu luza kungakapheli amaviki amabili umnumzana Baron Dube odume ngezegolide esigodini ebotshiwe ngemva kokudubula wabulala omunye osakhulayo bebanga indawo yokwemba igolide. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Izitolo zimbalwa zakoBulawayo zivaliwe kuthi ezivuliweyo zithengisa impahla ngentengo ezine kuthi abanye abafaki intengo umuntu uyitshelwa lapho esebhadala ngoba umuntu esiyachayisa emchineni intengo iyabe isikhuphukile. Intengo le ibalisa e-bond note, i-rand lakwele South Africa, i-dollar le-Melika kanye leyabathenga ngemali ebulenjini eyokuswayipha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Izitolo ezivulileyo sezikhuphule intengo yempahla, ezinye sezibhalwe ukuba zithengiwe zingathengwanga, ezinye impahla sezilentengo ezidlula ezintathu, osekuchiye abathengi labanini bamavinkili beqaphele ukukhweza intengo kusiya ngokuthengiswa kwemali emkambo wensitha. Osomabhizimusi bakhala ezimathonsi bathi sekunzima ukuthenga bethengisa. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Love Momoyo uthi kulezi insuku kulukhuni ukuba kubhizimusi.
Ukucansa kwentengo sibili sokusiphazamise kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi sitshaje malini senze njani ngoba ubusuku ukusa kokusa kokusa kwamalanga lathi iprice intshintshile uthi uyavuka uthi uyathi iprice intshintshile uthi uyathi iprice intshintshile. Lokuthi uyakhweza usiya ngapi, lokuthi uyacharge i-customer i-charge njani, asisakwazi.
Omunye njalo osomabhizimusi unkosikazi Sinothile Mbano laye uveze ukukhathazeka ngokuqonga kwentengo ethi labantu abasathengi.
Luphambanise kakhulu, akusela lo muntu obuya uzothenga, labo abathengayo sokunzima lokuthi sikhweze kumbe senzeni, vele sesimile sekusistand still.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Tobias Dlomo uthi inengi labathengisayo sebefuna irandi kumbe idola leMelika engekhoyo emabhanga.
Ya lokho kuyahlukuluza sibili ngoba kusathengeki vele impahla, usozube kwazi lokuthi kumele uthengeni ngasikhathi bani kuyimalini. Ngoba i-bond sele price yalo, i-swipe le price yalo, i-swipe le i-cash, le cash, but okuhlukuluza kakhulu ukuthi abasinikeza impahla sebefuna ama-US dollars kumbe ama-rand. Thina ama-rand njengabantu asikwazi singathatha ngapha ebhenka wakho.
Umumo womnotho eZimbabwe usukhathaza abanenyi, intengo yempahla iqansa mahlayana osekuchiye abathengi labathengisayo bese bunzimeni bokuphila. Amavinkili amanengi asevalile ukuthi avulileyo alentengo yempahla ekhuphuka njalo nje. Umkambo wemali wensitha yiwo osulandelwa ekuthengeni lekuthengiseni impahla ezweni osekuchiye abamavinkili belentengo ezidlula ezintathu kumpahla yinye. Ngimele iStudio 7 yiko Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kobulawayo bahlangane ukuze babonisane ngenkinga ezibhekane labanengi ekuyabhaliseni ukuthola ingwalo zokuzalwa ama birth certificate. Iningi lababhekane lalolu hlupho kufunyanwe ukuba yilabo abalahlekelwa ngabazali ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi, ngakho ke uhulumende ukhuthazwa ukuba angenele aphathise laba bantu. Ubathabile Masuku weStudio 7 ungene lumhlangano obuqoqwe iHabakuk Trust kobulawayo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso eHabakuk Trust ongenwe ngabenhlanganiso ezizimele zodwa zixhaswe ngabamakhomishini athi eyezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission lebona ngokuxolelana eNational Peace and Reconciliation Commission. AbeHabakuk Trust bathi injongo yabo yikuthi baphume logwalo oluza kutsho izikhalazo zabantu njalo lube yisisekelo ekuletheni inguquko ekusebenzeni kwabohlangothi lukahulumende olubona ngokubhaliswa kwabantu. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eHabakuk Trust, uNkosazana Blondi Ndebele ukhuluma ngalezi zikhexe ezitholakala ekubhalisweni kwama birth certificate.
Abangalama birth certificate eMatabeleland, specifically sesikhangele ama because of ama issues to do with the ikukuraundi, lama issues ama migration layo ayenza ukuthi abantu abaningi bengabi lama birth certificates. Le behavior or ama attitudes abantu be ama public officials especially ku registrar general's office ukuthi kugcina sekusenza ama offices angkhona angabi accessible to the people, kugcina sekuaffecta even ukuthi abantu befise ukuthatha ama birth certificates. So sinanzelele ukuthi kuqakathekile njengama civil society organizations ukuthi sikhangele indlela esingazenza kumbe singazilandela ukuthi siyenelise uku-influencer ukuthi abantu either ama policies, formulation of ama policies, alignment of.
Ukhomishina Sethule Ncube oweZimbabwe Human Rights Commission uthi ilungelo leli liqakathekile ngoba liyilo elisho ukuthi umuntu ungubani kuqalisela ekutholeni i-birth certificate.
Ilungelo lama-birth certificate liqakathekile ku-serious ngoba yilo elisitshengisa i-identity yakho.
Umnumzana Dumisani Mpofu oweFreedom First Project uthi kuqakathekile ukutholisa umuntu ama-birth certificate, izithupha kanye lama-death certificate ngoba kuphathisa endabeni zelifa.
Le death certificate nangwayo kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukuthi abantu bathole ilifa nxa kuyi-death certificate, bathole imisebenzi njalo kwazi ukuthi bangabaZimbabwe.
Amahofisi athathisa amaphepha kukhanya ale migoqo eminingi eyenza abaningi behluleke ukuthola amaphepha afaneleyo okugcina kubulala ikusasa yabaningi ikakhulu abasakhulayo abayibo abamele baqhubekisele ilizwe phambili. Uhulumende omutsha ulomlando omkhulu ukuthi enze sobala ukuthi abafuna ukuthola amaphepha bawathola lula, njalo lomthetho okhona kumele uqondisiswe njalo ukhangele isimo esikhona khathesi kungabi njengenhlala yenza ukuthi abantu bahlangana lemigoqo engapheliyo. Abakade besemhlanganweni lo bavumelene ukuthi abantu abahlangana lobunzima ngesikhathi esidlulileyo okugoqela kuzehlakalo zeGugurawundi, ezeMrambatswina lezinye ezobudlwangudlwangu yezikhathi zokhetho kumele batholiswe lula amaphepha ngobufakazi ababulethayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Abenhlanganiso yomanyano wezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza uZulu ukuba amanyane labo ekuthengiseleni ukuqoqwa ukuthi kwenziwe ilizwe lonke mhlaka 11 ngolwesine kokukhonona phezu kwendlela esezisetshenziswa nguhulumende ukulungisisa umnotho welizwe eseziphazamisa impilo zabanengi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbezeCTU bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunengi ukuzotshengisela betshela uhulumende ukuba asuse umthelo wamasenti amabili kudola osekubangele ukuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni lonke jikelele besithi kabalufuni olunye njalo uhlelo lwe-ISAP. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokhu kutshengisela abaqoqayo.
Izisebenzi ziyakhonona zikhonona kakhulu ngokwenzakalayo kumbe singathi ngohlelo lukahulumende lokuba tshontshela imali. UZulu uyakwazi ukuthi u-RBZ kumbe i-Reserve Bank of Zimbabwe ndawonye le-Ministry of Finance bethule uhlelo lokuthi bangathola njani imali kahulumende. Abasebenzi kazijabuli ke ukuthi uhulumende ubone kuqakathekile ukuthi athatheleke abayanga.
Umoya uthi izisebenzi azivumelani nomthelo we-2 cents kudola.
Asivumelani lokuthi imali zethu esasifaka emabhanga asisoze sizithole zingamadola eAmerica. Sithola ama-RTGS. Asivumelani lakho ayisiko esakwenzayo.
Iningi lenkokheli zamabandla ezombusazwe aphikisayo okubalisa ele Economic National Democratic Party ENDP athi avumelana lenyathelo labezCTU ukukhokhela uZulu ekutshengiseleni ukukhonona ngezinqumo zikahulumende asezithatha emizameni yokuvuselela umnotho. Umkhokheli we-ENDP umnumzana Thabani Tigere uthi usekela abezCTU kuleli nyathelo.
Singalokhu esibanjelelwa sizithulele kuzokwenza nje ukuthi izinto eZimbabwe zilungile ziright, kodwa umuntu wonke ngaphandle uyakhala. So singasukuma sonke, mina ngithi abantu bonke kasukumeni siyobambana izandla ngabezCTU siyenze imatchi. Noma kungenani okuzosilethela khona, siyakwazi ukuthi abantu laba balenhliziyo ezimbi, kodwa kasiphumeni thina ngobuningi bethu basibone sikhona ezitradini ukuthi hayi asikufuni asikuvumelanga lokho ekwenzakalayo.
AbezCTU bathi lokhu yikuqala kwenhlelo zokutshengisela ezizoqhubeka zisenziwa uhulumende aze alalele izikhalazo zikaZulu. Nxa engaqhubeka eqinisa ikhanda uhulumende engalaleli okuthiwo ngabantu, AbezCTU bathi kuyabe kungasekho ngenye indlela ngaphandle kokuphazamisa isimo elizweni kungaze kwaba lokwenziwayo. Kodwa amapholisa ahle abhala incwadi yokuvimba lokhu kutshengisela bekhumbuza abezCTU phezu kokwethulwa ngabogatsha lwentuthuko yezabelo lamadolobho ukuvimba imibuthano njengendlela yokwenqabela ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Encwadini elotshwe ngu-Assistant Commissioner Paul Nyati we-Police General Headquarters, amapholisa axwayise abezCTU ukuba bangaze baqhubeka ngokutshengisela kwangolwesine. Kodwa abezCTU bathi bazolukhweza emthethwandaba lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sikhangela uhlelo lokubhalisa abasakhulayo abafuna ukungena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo. Uhlelo lolu lugqitshwa kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 0860465 0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa iningi lemuli zakwele Indonesia zithola iholo eliphakathi laphakathi, lelo lizwe libhekane lodubo lwesimo esihlasela abantwana sokungakhuli kuhle kubangelwa yikungatholi ukudla okwakha umzimba okubizwa ukuthi yi-childhood stunting. Kule bomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga abalwa icatsha abalwisa kwelesi Afghanistan abesi-Taliban elidubuke labulala omunye wabakhankasela ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende labasekeli bakhe abalithumi. Umsekeli kamungameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi bonke abazatholakala bekhweza intengo mahlayana kumbe besala ukwamukela imali engayisodola lemelika bazajeziswa kalukhuni bathathelwe amalayisensi. UMohadi wethule la amazwi lamhlanje lentatheli izindaba emahofisini yakhe eHarare. Kunjalo nje intsha yebandla leZanu PF ithi kumele abaphatheke kumkambo wensitha othengisa imali babotshwe bajezise ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitolo. Kumbiko owethulwe lamhlanje abezanu PF Youth League bathi bayavuma ukuba udubo olubangela ukusilela kwempahla ezitolo yikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe evela kubhanga le-reserve. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi abanye bengaba bebutha impahla ezitolo besiyathengisa emkambo wensitha ngentengo ephezulu kulaleyo emele ithengiswe ngayo. Kodwa ukansila wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe uthi lanxa bekhona abafihla impahla udubo olukhulu yikusilela kwemali yamazwe aphetsheya.
Ukufihlwa kwempahla yikho sibili okusenzakala, kodwa ayisiko kodwa kuhlangene ngoba ukukhwela kwezinto kuyikuba labo abathengisayo sebekhangelela ukuthi bona kuzabadibela ukuthi bakuzuze futhi ngenxa yalokho okwenzakalayo. Amafutha e-fuel aseswelakala, amakosti angkuwasemakhulu athi ukuthi kutithithi nayo ukukhwela kokuthi bakhangelela ukuthi bakhweze kuphela. Engikubona mina njengokucabanga kwami kusenzakala yikuthi okunye kungakhwela okufana le-fuel sekudingakala manje ukuthi umuntu acabange ukuthi mina ngenza njani i-profit kulento lale sespreada ukukhwela kwentengo kwezinye izinto ukwenzela ukuthi i-profit yakhe iphume ngokuba azozakweze kwinto eyodwa ngenxa yokukhwela kwefiwo yodwa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi uhulumende weZanu PF usehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe.
Abantwana beZimbabwe nje asebejayele umumo weZimbabwe bayakwazi ukuthi-ke iZanu PF kayeke yenelise ukuthi-ke ivuselele umnotho welizwe ngoba iyiwo eyawudilizayo. Okuncane okuhle okwabakuthola kwenziwe umbuso kaSmith bafika bakudiliza-ke bona benelise ukuthi-ke bayenze okutsha. Osokubangele lokho esikubona kusenzakala-ke ukukhwela kwezinto-ke kuyikuthi-ke ama-market forces ebekhangelele ukuthi i-bond note likhona nje kwesikhatshanyana esifitshane lizakhishwa njengoba umthuli wayethembisile. kodwa ke imonetary policy abayifakileyo ithengisele ukuthi bayalidlalela, bayalilungiselela, bayalihlakulela ibhondi nothi ukuthi lihlale likhona. Yikho-ke imakethi-ke yasireacta. Ngikhuluma kanje lamhlanje ngumuntu obedipoze ubhweda obuyi-$300 into esengisiyawuthatha lamhla ngawuthola usuyi-$800.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuba kulesandla esibi ekukhweleni kwentengo.
Sikhona sivela kuye uhulumende. Kakula muntu ongenza lokhu okwenzakala ngaphandle kwakhe uhulumende. Kambe uhulumende nxa esazi ukuthi abantu bayadubeka, kakula misebenzi, imali kayikeli izweni labagraduatayo abenzi lutho, abelokhu eqhubeka efaka imithelo engapheliyo, aze athathele labogogo labamfelokazi abantwana bezikolo yona leyo mali othiwa uzabathelisa yona ku-ecocash. Yiso isandla esibi uhulumende lokalazwelo kamcabangeli umuntu nguhulumende wamahulukuqu bazinakanela bona bodwa umuntu vele kabamazi. Isandla esibi yebo sikhona sivela kuye uhulumende ngoba vele yena ngoba uhulumende lo mubi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi amanyathelo athethwe ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe awukufaka imithelo kundlela esetshenziswa ngayo imali azasebenza. Ngalokho uthi uZulu kumele aqinisele njengomuntu onatha isihaqa ngoba ezasila lanxa sibaba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lamhla likhweze edalele ephalamende udaba lokuthi kufanele kusetshenziswe imali yamarandi aweSouth Africa ngoba ama-bond notes isiyehlule ukuvuselela umnotho. Udaba lolu lukhwezwe yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada, yena ogcizelele ukuthi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe ngenhlelo zakhe. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale kuleli dale, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana James Sithole omela imakhokhoba edale lephalamende.
Sihamba ephalamende sile njongo ukuthi sibakhombise lapha okuphambaniseka khona, njalo siphinde sibatshengise, sibanike lamacebo lendlela abangazenza ukuthi ilizwe libe ngcono. Sikhangelele ukuthi siyathemba ukuthi abantu bathembe bakhangelele kithi ukuthi kudubo lolu olukhona olokuswela kwemisebenzi ukudubeka okukhangelane labantu belizwe leli, abantu bakhangele kithi thina njengebandla eliphikisa le-MDC ukuthi khona kube nobungcono elizweni. So ke kutsho ukuthi nxa sikhangele indlela okufakwe ngayo-ke i-motion leyana yadibhedwa ngayo, kuliqiniso ukuthi lokho ekade sikukhuluma sikubonisa ababandla elibusayo loba nje kababuthi ngendlela elungileyo, loba nje baqila, kodwa-ke sibone ngani thina yiyo indlela sibili efaneleyo khonokho ekade sikukhuluma. Ye, siyavumelana.
Kuzwakele lokho ebele kukhuluma bawuzuzile umbiko.
Umbiko bawutholile ngoba nxa ukhumbula usowaphakama njalo omunye-ke uThemba Mliswa, wazokaphakama njalo u-Innocent Gonesa. Bathi nxa silapha ephalamenti simelele sithunywe lapha lilizwe lonke, ilizwe lonke likhangele iphalamenti leyi ukuthi iphume lezincumembe lemithetho ezenza ukuthi impilo zabantu zibe ngcono, ezenza ukuthi ezomnotho zelizwe lezi zelizwe leli ziye phambili. Kodwa-ke okade sikubona uThemba Mliswa uze watsho njalo ukuthi kodwa abantu ama-MPs awe-ZANU-PF ngabaziphathi njengebandla elibusayo, ukuthi nxa kungabantu abahlakaniphileyo kufanele bevume indubo ezikhona, ubuzima obukhangele obubhekane lelizwe leli, bese belalela okwenzakalayo. So ngeqiniso ye abangeke ngababa ngabantu abafuna ukuvuma okusegcekeni njengalokhu kade sikubona, kodwa iqiniso yibakhona abanye abambalwa, abona ababili abathathu abakhulumile babonga ukuthi hayi babonga leyo-ke i-motion efakwe ngu-Honorable Mashakada sekelwa ngu-Themba Ibiti.
Alo-ke ngumnumzana James Sithole omela imakhokhoba edalele ephalamende ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo, kufe umuntu oyedwa, abambalwa balimala kakubi kudlakela oluqhamuke kulwisaneni phakathi kwabothekesha abemba igolide okungekho emthethweni eGwanda. Izitolo ezimbalwa zivaliwe kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.